kuyakhombisa sobala ukuthi ibandla lezamtiye liyehluleka ukukhokhela uhulumende. Ngisho ngasiphi isizathu ukuthi liyehluleka ukukhokhela uhulumende kwebandla lezamtiye. Okwakuqala, uThobayi Wambebe iyisiqhatshwa sikahulumende. Nxa isiqhatshwa sikahulumende, okwesibili ukuthi umuntu onguye omela uhulumende okufanele afike lawo mazwe nguminista oyabe ekhuluma isifiso sikahulumende. Pho uMubebe lapha ngiyazibuza ukuthi ukhuluma emelele uhulumende yithi hatshi, ngizibuza ukuthi ukhuluma emelele iZANU-PF yithi hatshi. Bese ngizibuza ukuthi mhlawumbe ukhuluma ezimelele na engumbono wakhe ongaleyo ndlela. Kodwa-ke bese ngisithi ukwehluleka kwezani bese kuthini ezinye izinto ezikhuluma ngabantu abanjengoThobayi Wambebe zigcina zize esizibona kuyikudonsa inyawo okwenza iZANU ukuthi ilungisise ukuthi i-constitution yelizwe ihambelane nemithetho ezakwenza ukuthi izinto eziyisinqumo se-constitution yelizwe zenzakale.
Lina njengebandla eliphikisayo kuyini elingakwenza alubanayo ibandla lezano PF lithela loba ibhili layiletha ephalamenti njengoba njalo lilabantu abaningi lilamalunga amaningi edalela ephalamenti lilakho ukuyipasisa libhili ibe ngumthetho.
Okwenzakalayo ukuthi sisephalamende simele izifiso zabantwana bezimbabwe. Sizasukuma la nathi balutshwane sikhulume izifiso zabantwana bezimbabwe. Sibatshele labo abantwana bezimbabwe ukuthi nanko elaningi lapho futhi kungamaphutha khona. Bakhona abantu abasapota iZANU abazabanjwa yona lowo mthetho. Bakhona abantu abasapota thina abazabanjwa balezihlobo, balabantwana, balabazali. Abantu ngokuhlala bakhuluma bakubona ukuthi-ke okungakwenza ukuthi kulunge bahlonitshwe babe ngabantu ukulalela lokho esizakukhuluma njalo abakufisayo siphikisa lowo mthetho nxa bangawufisa ephalamende.